ngisemhlanganweni wezempila kahle okhangelane leZimbabwe oqhutshelwe ngapha eUnited Nations edolobheni elikhulu leNew York izolo ebusuku. Umhlangano lo ungenwe ngabantu abatshiyeneyo abagoqela umongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, lo mphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Indikimba yomhlangano ibisithi yona Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Ongangokuthi isiqokoqela sendaba kuyindlela yokuhuka abatshali bezimali bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe bazebambisana lohulumende bazame ukuvuselela ezempilakahle zona ezingamanga kuhle. Siyazi odokotela bakhalale umsebenzi, sikhuluma nje lanxa ubaba Mnangagwa lequla lakhe bengazange baluphathe lolu daba.
Okuyikho okumqoka okukhulunywa ngumongameli yikuyini, njalo iziphi ezinye iziphathamandla zikahulumende ezikhulumile?
Ubaba Mnangagwa uthena ezama emazwini okuhuga abatshali bezimali laba, uthe yena ozabuya eZimbabwe eze investor kwezempilakahle uzamupha umhlabathi mahala. Angazi ukuthi ubesitsho lapha angakha khona ifekithari lakhe, kumbe ubesitsho ukuthi bazaphiwa babe lamaplazi khonapho kacacanga. Kodwa uthe abatshali bezimali abalakho ukuza eZimbabwe bazephathisana lohulumende kwezempilakahle bavuselele isibhedlela uzabapha umhlabathi. Ubuye wakhuluma njalo ngokuthi uhulumende wakhe ulohlelo olokuthi kusiyafika umnyaka ka-2030 umuntu wonke weZimbabwe abe esefinyelela ezempilakahle esingathi healthcare for all by 2030 ngokukhuluma kwakhe ngesiNgisi. Ugcizelele njalo wathi balohlelo olweminyaka emihlanu esikiyo ukuthi lapha eyaphela khona uhulumende wakhe uza kuba eseyakhe izibhedlela lamakliniki ikakhulu emaphandleni ezifika 6,600. Kuphinde kwakhuluma umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo, laye ukhulume amazwi afanayo ngokuqakatheka kwabatshali bezimali ukuthi bazebambisana. Ichaza lo hulumende weZimbabwe bavuselele izibhedlela. Uphe umzekeliso wesibhedlela ayesichungamela ayesikhokhela engakaphiwa isikhundla kuhulumende, isibhedlela seChitungwiza, lapho athi wadinga khona ama-private partners babambisana bavuselela isibhedlela leso. Ngokutsho kwakhe sikhuluma nje silemitshina lemitshinikazi emangalisayo.
Ngobani abaphatheke kulo umhlangano, njalo bemukele njani obekukhulunywa?
Bakhona bakwamanye amazwe abakhulumileyo abasebenzelana ndawonye lohulumende, kodwa ngingakafiki kubo. Ubaba Mthuli Ncube ongumphathintambo wezemali laye uthole ithuba wathi fahlafahla laye ngamazwi amafitshane. Uthe yena ilizwe lingaba lomnotho oqinileyo kulapho okuqala khona ukuqina kwabantu ngezempilakahle. Ongangokuthi umuntu nxa esebenza ehola imali esenelisa ukuya ezibhedlela ezibhadalela ekhona ukuthenga ukudla ezembathise, kulapho okuqala khona impilakahle khonapho. Kukhulume njalo abezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le Global Fund umnumzana Peter Senza. Bona-ke baphatheke kunhlelo zokulwisana lemikhuhlane efana nabomalaria nabo-HIV eZimbabwe. Uthembise ukubana bazaqhubeka bexhase uhulumende weZimbabwe kunhlelo zempilakahle laningasokuthenga.